ye limkotelo kanti ukuthi inkundla yeMDNC ngelanga layizolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusohlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebe lilokhe linjalo. Okungezelelweyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Ibuye njalo kulabo ababe besemakhaya, ihlanganiswe le mali e-rural allowance. Phezu kwakho konke lokho kube sekusengezwa ke i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance-ke leyo mali.
Okutsho ukuthi wonke ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni?
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe emadolobheni, kunjalo sibili. Kanti-ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane, nangu phela eyazo ivele ihlezi ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kutsho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabe ingathi iphezulu kancane.
Nxa sisikhangele yona leyi 17.5% izakhuphula okunganani? Asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazange ukutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ubuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu ukuthi singachaya umpululu ngayo.